kutakalolula supa wa jonga ngeya kuluma etambilini kuti vamsukumeza yena omtanga wesemsebenzi lokho kunye ukuthi kutwaya ngabe violate imithetho cyber ngokunye lokho bayathiya njengomuntu othinhlane ngoba umsebenzi wakhe kudinga ukuthi exoxisane labantu ukuze athole izindaba. Nxa ugeza enguye wabuya ukuthi baxoxisane akusho ukuthi wawumele embalekeni ngoba ubuya kuye njengomuntu othole indaba entathele izindaba wakumele exoxisane layo ugeza. So akuyasihlupha ukuthi udaba lolozelo wafika ekuthini kumele elale phakathi akunjalo. Yikho nje ubona ukuthi amanye amazwe atho ukuthi iZimbabwe akula ukukhululeka kwemthethele zindaba bubi sibili siyakusola kakhulu.
Kodwa uMnangagwa uthi usegxilise amalungelo oluntu eZimbabwe agoqela awentathele zindaba uthi selisebenza ngokukhululeke kakhulu nxa kuqathaniswa lesikhathi kusabusa uMgabe.
Hayi lapha uluma eposisa umongameli uyakhanya ukuthi khona awula kuhlukana nalokhana langesikhathi kusa uMgabe. Abathe bafunda baphambili entweni zentathele zindaba bayakujongisa ulungu ukuthi khona it's change without change khonokuyana sakubonayo ngesikhathi sisabakumgayo intathele zindaba zihlukumezwa yikho kulokho kusenzakala lakadeni.
UMhlanga uthi kezwa kuhle emzimbeni kodwa siyabona ukuthi uzalala evalelwe esitokisini uthini ngalokho?
Hayi phela inhloso abalayo kakhulu ukuthi bedinge ukuthi lizwe ukuthi umuzana ugeza ukuthi beze bethole umkhondo wakhe sebelandela yena uMhlanga onguye osethusele umbiko ngogeza. Ugeza abaningi bebengamazi sebemazi ngemva kokuthi uxoxisane loMhlanga.